Iziqondiso lezi zethulwe nguhulumende phansi kohlelo lokuba uZulu ahlale emakhaya olwe-lockdown lwamaviki amathathu oluqale mhlaka 30 Mbimbitho ngendlela yokwehlisa amathuba okuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Kodwa uhulumende uvumele ukuvulwa kwezitolo ezigoqela OOK, Pick n Pay, Spa, Food World, Shoppies lezinye ezithengisa ukudla ngalezo nsuku ukuze uZulu angaze abulawa indlala ngesikhathi se-lockdown. UZulu khala ngokuthi ulinda okwesikhathi eside kwezinye zazo ukungena kizo bengeniswa bebalutshwana ngenani eliphansi phakathi kwabalitshumi lanhlanu kusiya kwabangamatshumi amahlanu. Kuthi phandle kuyabe kuzindwendwe bezihlalele kumbe ukuma mahlayana abantu. Iziphathamandla zingazihluphi ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende okubalisa zokungathintani i-social distancing. Isakhamuzi semzini webudiriro umnumzana Victor Dube uveza ukukhathazeka ngendlela abezitolo abaphatha ngayo abathengi.
Lokhu kuyenziwa yikuthi uvula eyedwa, ezinye izitolo zivaliwe. Njalo nxa esenza njalo kakubona ukuthi ungumuntu omele enceda abantu njengokukhulunywa kwakho ukuthi kathengisa izinto inceda abantu, njalo abantu bengabuthani. Khonokho kakuboni ngengqondo yonaleyo, ubona ngenye indlela ukuthi abantu laba kababuthani bebona ukuthi ngiqakathekeni kanjani empilweni yabo nxa bengembuluza ukudla bakuthole.
UDube uthi abezitolo benza njalo ngoba besazi ukuthi yibo abathenjwe ngabantu ngalesi sikhathi.
Akasonto yokuthi khona hayi sifuna ukuthi lathi sincedise. Injongo yakhe ukuthi siyalibuthanisa alike libone lana ukuthi vele ngabantu abangabantu makhaza abakhangelanga umkhuhlane, bakhangele amandla abo phezu kwabantu.
Abaningi bavukela kulezi zitolo ukuyadinga okudingakalayo nsuku zonke okubalisa impuphu, ithukela lokunye, kodwa bafike balinde ukuthola ithuba lokuthenga okwesikhathi eside. Ekuhlaleni emizileni leyo uyabe esekelwa ehlala kumbe ukuma mahlayana. Iziphathamandla zingazihluphi ukulondoloza ukulandelwa kweziqondiso eze-social distancing. Umnumzana Joel Nyoni, isakhamuzi semzini weGlenview, uthi ukungalandelwa kweziqondiso ze-social distancing kuyamkhathaza.
Abantu bangeniswa ngama-5-5. Ku-5 zakhona uyangena 5 kuhlale 30 minutes, ungangeniswanga i-next 5 yabe ifaningene. So lokhu ku-understand because corona yakhona iyavikela njani njengoba kuma-cues akhona abantu i-social distancing yakhona ayikho.
Enye intatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Desire Chuma laye uveze ukukhathazeka ngase kunanzelele kusenzakala kulezi zitolo.
Kulezi izitolo ezinjengabo okay azilandeli umthetho we-social distancing. Bayabuthanisa abantu ababekuzothenga izinto esitolo babahlanganise one ndawo.
Uqhubeke ethi kuyingozi ngoba kuzakwenza isabalale kalula i-coronavirus.
Ngikhe ngikhuluma lo security wakhona ngaleko okay ukuthi why lingayehlukanisa abantu njengoba umthetho sithi lingakuvele kube le-social distancing. Wathi hayi thina silondoloza kuphela izisebenzi zabo okay, okwabantu bona asilandaba lakho. Okuyikumangalisayo ukuthi kathi njengoba upresident wathi abantu bavunyelwe ukuthi bayathenga ukudla emashops, kodwa amashops wona lawa asezifihla futhi izinto okumele zithengwe ngabantu beku-lockdown.
Lumsakazo uzame ukukhulumisana lesiphathamandla sesitolo se-OK umnumzana Thendai Makhomba, kodwa walile ukuphendula imibuzo esithi bona kabakhulumisani lentatheli zindaba esebenza izimele. Kwaba ngesifanayo lakuhulumende umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana uDr Sekhayi Nzenza laye obengadobhi ucingo lwakhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabanini zitolo eye-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu utshelela umsakazi wokuba bephakathi ngokulobela abezitolo laba incwadi yokubakhumbuza ngeziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.